sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabona ukuthi izinto ezigqondale lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa eyezani iyaphuma kuphela iqonde emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungaziwa emapholiseni usithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwanga ngobukhona bakutshuda balamota.
Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimota zamapholisa nguhulumende ezedlula amakhulu amane.
Amapolisa ungakhangela vele idepartment yaleyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela kutransport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days.
Abakubandla le-ZANU-PF bakuncoma okwenziwe nguhulumende. Izakhamizi zichothoza inyathela likahulumende lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo emaphandleni. Abakatholi imendulo abeZimbabwe abaphatheka emidlalweni ye-Paris 2024 Olympics. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Badla amalahle abanye abantu eZimbabwe abathi bamangaliswa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa othengele amapholisa imota ezingamakhulu amane lengxenye 450 ezizasetshenziswa ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Imota lezi ezohlobo le-Ford zibiza phose inkulungwane ezingamajumi amane amadola emelika $36,500 inye ngayinye. Uhulumende uthi zizasetshenziswa ukulondoloza ukuthula kwele Zimbabwe athi kuphela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit ngeviki ezayo. Omunye wababambe wangaphansi ngokuthengwa kwezimota lezi nguhulumende ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Siyabona ukuthi izinto ezigqondane lamandla lokunqoba ama-elections ngokhetho imali kamnangagwa eyezani iyaphuma kuphela iqonde emapholiseni. Uzamakala ukuthi ungaziwa emapholiseni usithi untshontshelwe kumbe kulobudlwangudlwanga ngobukhona bakutshuda balamota. Imota zakhona basengaphi nxa umsebenzi uphelile. Uhulumende lo vele nxa le nto engelamsebenzi vele imali iyaphuma kuphela, yikubhidliza ukudlalisa imali kuphela lokho.
Kodwa singathi ke imali le ivela ngaphi Ngwenya? Anti ilizwe lithi lila mali kangako?
Abantu bathi ilizwe kalila mali ngoba akula mali esiphaleni sethu. Imali iyaphuma kuyagejwa izinto eziningi, o-lithium, o-diamond, o-platinum, o-chrome. Igwayi liyathengiswa e-China ngaphansi kwezi. Kutsho ukuthi imali ekhona vele yimali ye-politics, i-political funding. Nxa beyifuna bona befuna ukudlalisa imali kodwa asinge sidawula mali elizwe likhona ikuphela nje kathi sibagijigiji babephichekile balungisa imigwaqo. Nxa kulo khetho kuyathengwa izimoto eziningi, izinduna zinikwa izimoto futhi imali ikhona. Ye
kodwa nxa sikhangela phela imota lezi zingaba ngezomhlangano we-SADC kuphela kuzokuthiwani ngakho njalo phela ngakhangela i-budget deficit lapha kunzima phela lokho.
Siyabe sikwazi nje ukuthi nxa i-SADC siphelile, umhlangano siphelile, imota lezi kasoze zihanjiswe emapholiseni, kazihanjiswa kurhulumente, ziyahanjiswa kuma-structures e-ZANU-PF. Yikho ngithe khona mina kunje nje nxa ungaziwe e-police station yokuthi untshontshelwe kumbe kulamasela kumbe kule nkinga ekhona bayakutshouthi abanamota kuthi imota zebe zigcwele zithengwa uhulumente. Kutsho ukuthi nxa vele umsebenzi supholile lowo esiqondane lawo, imota zihanjiswa kuma-structures e-ZANU-PF emakhaya lezinduna.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Common Market for Liberal Solutions owexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ukubandla le-ZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi kuqondile okwenziwe nguhulumente.
amapolisa ungakhangela vele i-department yaleyana ugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela ku-transport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangelele okwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days mbona ukuthi kuqakathekile. Into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe. Isizwe sithola isevisi eqondelene namapolisa ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lapho sebulela umuntu amapolisa angahambe eboleka izimota eze siyafingana lapho ayafikelela khona. Amapolisa engayenzi izinto ezinjalo ezokuthi ehambe ehlupheka ehambe ecela i-transport. No, ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped, abe lento zabo ezikwanileyo. Yikho engikubonayo khonoko ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibona kalo ukuthi into zabo zikwanile.
Imali yonke le ivele ngaphi kawule yokuthi kuthengwe imoto zonke lezi? Ibudget pele yathi
Gibbs ungakhangela Gibbs ibudget yakhona ikhona anti ministry home affairs le budget yayo. Lanxa kunjalo Gibbs ukuthi njengoba nisitsho into mina amapolisa abe vele angana ayasilela. Mina yakuthabela Gibbs khonoko ukuthi amapolisa athole izimoto zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo umsebenzi onzima kangaka. Hayi kwesadika, kwesadika hayi ambuli amapolisa lokwalo ukuthi kulungiselwe isadika. Hayi mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube lemota zelezo ezigwaneleyo kwenze ukuthi ezenelisayo ukuthi baqhube imisebenzi yabo njengoba imisebenzi yabo uqakatheke kakhulu kangaka Gibbs. Even lanxa kuthi okuthengisela Gibbs okufuna ukwenziwa ngabantu amapolisa abeke bekwenze ukuvala khonoko ukuthengisela kulobu dlwangudlwangu. Khangela Gibbs nxa ufuna khangela sikhangeleni eBritain kunjani khangela kathi sabantu ade bezenzani betshisa iproperty betshisao kwanade sekuthi Gibbs ukuthi abantu batshisa ama-properties benze izinto ezinjengalezana. Kumele amapolisa athi rise to that occasion yokumele ukuthi balungisise umumo okhona.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe.
Wezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni zisola inyathelo elithethwe ngurhulumente lokuvimba ukuthengiswa kwenkomo ezabelweni. Abantu abaningi bayakusola lokhu, kubika u-Albert Ncube.
Umphathintambo wezokulima umnumzana Encharles Masuka ubike kunyanga edlulileyo ukuthi kasavumeli uZulu ukuthi athengise inkomo emaphandleni esithi sokumele ziyethengiswa imikambo yamashowa. UMasuka uthe urhulumente uthethe lesi sinqumo ngoba kulabanye abantu abathenga inkomo emaphandleni ngentengo ephansi kakhulu. Ekhuluma eseGaranyembe kwanda South lapho sekusungulwe izibaya zokugcina inkomo ezihlaselwe yindlala, uMasuka uthe leli nyathelo lizadala ukuthi inkomo zithengwe ngemali efaneleyo.
When I came here, I heard that the people were selling livestock.
$80
ukuzavikela abafuyi, izakhamizi ezixoxwe lomsakazo weStudio 7 zithi kazihambelani laleli nyathelo elithethwa ngurhulumente. Umnumzana Gabriel Moore, isakhamuzi semawane eKwanda South, uthi bathengisa inkomo isikhathi sonke uma bebhekane le ndube ezitshiyeneyo.
Omunye nomunye uzohlupho lwakhe. Manje mina nxa ukuthengisela umntwana wesikolo sokumele mele ziyaqoqwa abanye phela kabakubulo. Njalo yena umuntu nxase kumele aqale akhangele ukuthi abantu bona okubahluphayo kubahlupha njani. Ngoba inkomo ngiyayithelela kodwa sokuthi aziye endaweni, endawo ibenzela ukuthi athi iteksi. Sibe iteksi inkomo yami engiyithelelayo ngiyithengela imithi ngenzani.
Umnumzana Colin Gwenya, oyisakhamuzi seMatobo, laye uthi lumthetho awusoze waphumelela.
I-government yebo ayibuye izosincedisa kodwa isithole thina siloko sidodoba ngendlela ethi siphila ngayo. Ukuthi ngoba sithengisela induku zethu azifani, njalo indobo azilindi ukuthi uhulumende aze abuye azothenga. Maybe uhulumende uthenga ngentengo ephansi asikwazi. Kathi-ke thina siyizakhamizi siyakhulumisana.
Umnumzana Kumbulani Moyo laye uthi iningi selithengisa inkomo ngenxa yendlala kanye lodubo lwamanzi. Ngalokhu-ke Moyo uthi ngabo kwamanje urhulumente uyavuselela amadamu agcwele udaka, hathi ukuvimba izakhamizi ukuba zithengise inkomo santando.
Ngasithola izinto ezinjengemtshina zisikhiphela udaka ngoba lokho okugqibeleka kwenza ukuthi lanxa izulu lisina amanzi angabamba amadamu acine ecapha ngangaloko mbundo ehamba kodwa idamu lingabambi lutho.
Abo gatsha lezokulima ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula amakhulu amane 432 kulesi sabelo ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.5 million elizweni lonke jikelele zilakho ukubulawa indlala lonyaka ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Gukama,
lamlela,
gukama.
Sawa ngakhulu ke Albert Ncube khona ngapho ke emajawundeni eGwanda esabelweni seMatweni South. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele e-United Nations ithi ukuguquka komkhathi sokubangele inhlupho eziningi kuzwekazi le-Afrika okulabantu abaningi babhekane le ndlala, imikhuhlane lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abafika phose 190 ababhonjwe ngele-Israel namuhla baphela esikolo eGaza. Wa manje sike sizwe kwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula ukucitshwa mahlayana kwamagesi lokusilela kwamanzi. Sixoxa lo nkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indaba yamagesi indaba esihlukumeza njengezakhamizi. I think sondela almost 3 months lapha amagesi ahamba khona almost every day and ahamba for isikhathi eside.
Njengezakhamizi laziswa yini ukuthi imbangela yokucitshwa kukagesi mahlayana kuyini?
Ngezake sithi basinika ishejo yokuthi amagesi azahamba njani, but lathi sesananzelela ukuthi ngalawa malanga kutho amagesi abe ngekho. Kwesinye isikhathi though ayahamba anaway ahambi nge-normal schedule leso singani sesiyijwayele. So akula schedule abantu abayiphiweyo ukuthi bebekwazi ukuthi azahamba njani. And isikhathi esiningi mayehamba engahamba ekuseni aphenduka ngesikhathi zemini, engahamba ngesikhathi zemini aphenduka ngabo 10 p.m. well after 10 p.m. kulamanye amacases lapha hamba khona the whole night kumbe ni the whole day.
Ziphila njani izakhamizi kungelamandla kagesi? Sibona ukuthi abanye bathi akulula ukuthola inkuni zokubasa kumbe okunye okusetshenziswayo.
Izakhamizi zithole nzima kakhulu ngenxa yokuthi inkuni sezidula lezo zithengiswayo ziyabiza kakhulu. Uyabukhanyelela ukuthi ibhantshi yenkuni eyi-1 ingakhosta about $1 and lapha sikhuluma ngabantu abangasebenziyo okunzima ukuthi bethole lawo madola every day ukuthi bathenge inkuni zokuthi bakwanise ukupheka. Ugcina uthola izakhamizi kwesinye isikhathi sezingena emaganyeni zizama ukudinga inkuni emaganyeni.
Ikhona imizamo eliyenzayo njengabakhokheli bezakhamizi ukuthi likhulumisane lohulumende lizwe ukuthi kuhamba njani?
Njengenhlanganiso siyaqhubeka sikhulumisana lama-organizations anjengabozesa ukuthi at least kube le improvement eku-providing i-service enjengemagetsi. And lokuthi nxa amagetsi ezabe ngekho basinike ishejo esizayisaculata kuma-residents.
Uhlupho lwamanzi-ke ikakhulu nxa kuqondane ukuthi ngapho akulamanzi ngapho akulamagetsi.
Endaweni yamanzi izakhamizi zithwele nzima kakhulu khulu ngodaba lwamanzi. Amanzi lokhe eshoda. Kuye kwakhulunywa even nango mayor wethu uSenator Coulthard ukuthi Bulawayo ayila raw water, and le council isizama ukukhulumisana lohulumende ukuthi declare iBulawayo as a state of emergency. Silezinye indawo esihlangana lazo ezinjengasePhumula, kwezinye indawo ezinjengaseCountry Park, lapha izakhamizi izindlu zabo zingane ziphezulu kulezinye indawo ezinjalo azifinyeli, azifiki amanzi, and ama-residents akhala ngokuthi sebehlale more than 3 weeks bengela manzi endaweni ezinjalo. Lapho okunjalo khona sesikhulumisane le council ukuthi besupply amanzi through ama-bowser ukwenzela ukuthi ama-residents behlale benamanzi, benatha amanzi at least ahlanzekileyo avela kucouncil.
Lowo ngunkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi ulenhlelo zokuthuthukisa amandla amagesi ezitishini zelizwe ezigoqela ewange leKariba. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, nanko kwethulela Mhlanga untukameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba, lijone lendaba.
Langa laphuma lendaba, langa laphuma lendaba, lashona lendaba. Langa la puma lentaba, langa la puma lentaba, la chona lentaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje siseGwanda, okungelinye lamadolobho ahamba phambili ngodubo lwabantu abazinceda egangeni kulokuya eZambuzi, i-open defecation ngesiNgisi. Uphenyo olwenziwe nguhulumende emadolobheni olweZimbabwe Livelihoods Assessment Committee luveze ukuba idolobho leMazowe yilo elihamba phambili kulolu dubo, lilandelwa iGweru Urban, Zwishabane Urban, kubuye iWange, Shurugwi, Gwanda, Gutu, Victoria Falls, iBeitbridge, iPlumtree kanye lamanye amadolobho achiyeneyo. Lolu dubo luvame kakhulu emaphandleni lapho okungela Zambuzi. Emadolobheni lubangelwa yini kahle kahle? Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beGwanda, iGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo.
Ngibonga ukwamukelwa ehlelweni leStudio 7 fowethu. I-open defecation ngingathi ngamafitshane izizathu zintathu. One, i-system yethu eGwanda, i-sewer system, iyakhwehlela. Okwesibili, silawo amanye ama-areas where ama-residence stay angakungakabi fully serviced. Three, ngama-church lawa agcwale emagangeni.
Luba thinta njani abamasonto lolu daba?
Amasonto agcwele egangeni fowethu. Ngithemba leyo report igange ekhuluma ngalo yikho okulamasonto amaningi. Ungavele ufike nje eGwanda uzigadele intaba yethu esipiscopo labana ukhangele ngamafulegi. Ngamafulegi iGwanda yonke emuva ngathi ngamasonto kuphela agcwele iganga lonke. So abantu abo baphonga ufika nje bagamula isihlahla bazingenele isonto yabo, yibo kakhulu engibona ngathi basebenzisa iganga kakhulu. Okwenzakalayo kunye nje umuntu angayakha indlu yakhe before eqede uyisevisa futhi, abanye bayarenti njalo ingaphelelanga. Ingaphelanga injalo, so kabasela option yokuthi baye ngaphandle sebesebenzisa iganga ngoba kayikapheli indlu yani ukuthi ihlaleke. Ngenye inkinga esisuka sibe la yenza abantu bacebe sebesiya egangeni.
Umthetho wamadolobho awuvumi ukuthi abantu bahlale ezindlini ezingakapheli ukwakhiwa, ikakhulu ezingelamanzi leZambuzi. EGwanda umasipala uyakuvumela yini lokho?
Akakuvumi umasipala ngoba ngithi ukuthi uzungena endlini udinga i-certificate of occupation. Kodwa abantu bayenza mfowethu, bangena ezindlini bazihlalele. Maybe umasipala yena sokumele akwenze manje uqinise isandla, ngoba njengoba utsho nje izulu liseliseduze, lingakuthola kunjalo kungaba nengozi enkulu kakhulu, ikakhulu ngesifo sohudo.
Lina njengenhlanganiso yabahlali, kuyini elikwenzayo ngoba kule ngozi lapha yemkhuhlane efanalo ekholera?
Sesike sakwenza thina as i-Progressive Residents Association, We have tried to engage the city council here, to the municipality here, to issue a sewer system. I'm sure Umeya Tomocha is busy trying to come up with solutions as to how best we can try and have proper sewage disposal, as in ukusebenza iplanti yethu endala lentsha zilinke ukwenzela ukuthi isuwa yethu yonke ihambe ngendlela emele ihambe ngayo, ihambe iyeprocesswa lapho kumele iprocesswe khona, kuphume kumbe i-reclaimed water and then le manure proper.
Ubachiyela siphi isixwayiso abahlali?
Abahlali singakuxwayisa ikakhulu laba abakhonzela egangeni ukuthi ba-apply ku-council. I-council eGwanda is one friendly council. Ukuthi bengahamba be-apply bathole indawo zokukhonzela ezi-right, abazafaka khona endaweni ezinge-service, bayenze ama-church abo lapho abazakwanisa ukuthi bathole ukwenza i-proper sewage disposal, bayafaka ama-toilets. And then abahlali esingakutsho siyesabela imikhuhlane khona eyosifo sohudo, ukuthi bazame by all means, even i-system yethu inganisakhwehlela kwamanje, ukuthi basebenze bezivikela to try and reduce as much as possible i-open defecation leyo yokusebenzisa iganga, ngoba kuyingozi not only to bona, even laba ku-downstream abantu bakithi emakhaya kubogwanda south le sebekazisenkingeni ekholera.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, siyabonga.
Kubonga mina mfowethu.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeGwanda Progressive Residents Association, umnumzana Methuseli Moyo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo, ungathumela kusasa jahala kwethu. Wezemidlalo abakatoli imendulo abamele eZimbabwe emidlalweni ye 2024 Paris Olympics eqhubekela phambili kule France. Uthabani Gonye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, uthi benza kahle abamele ilizwe abagoqela Makanakaishe Charamba, Lotapiwa Nashe Makarau nobabeke phansi emdlalweni wokugijima we 200 meters.
I think sonke siyasuthiseka ngoba this was historic. Akukaze kwenzakali abakwenzayo lokhu ukuthi sibe lama athletes angu 2 becompete ku same event ku final ye Olympics. So that in itself is a huge achievement for Zimbabwe. Ngathi mina abantu bonke kade bekhangela ku online ngiyabona ukuthi sibe lama positives lokusekelwa kade bekwenza ngabantu beZimbabwe besekelwa kakhulu. Njalo siyabonga ngalokho. Sithethana basale abantu beZimbabwe balokhe bebancedisa abafana labo bebasupporta, ngoba nxa siya kujene uyayo eka LA 2028 ngilesho ukuthi babe sekwenye indawo. Nxa ubona abantu abakhulu abakompita kuma-Olympics, their first Olympics, befika ku-final and then omunye afike ku-number 6 afile for short in a 3 ukuthi athole imedal. Hayi, ngokubona kwethu sibili siyabonga. Siyababonga abafana ngikade ngikukhuluma labo namhlanje sithi ningabenze kahle and ngathi bona baseze sakholisa. Then uIsaac ugijimile namhla, angabi iposition yakhe ingaphumanga iphezulu kakhulu but uphume eku-19, iposition 19. It's a very good position ngoba ungakhangela amathles ade labo. The time agijimileyo namhla is his best time eyomnyaka lowo. Yes, ama-conditions abezima but ulwisile umfana uIsaac Mpofu. So ngathi ayikho lokho okuphumileyo amalanga ama-tshwane adluleyo kwaqhayisa ngowerowa wenza la i-final yakhe, wabuya ama-swimmers they gave their best, besenza ama-best now best. Mna ngithi abantu beZimbabwe nxa liyabe likwazi libona ukuthi ama-athletes all we can ask them ukuthi bayenze their best and that's what they've done. So ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma labo namhla ngibamita ngisiza ukuthi bake sikhalazo bebebonga sibili bethi babona sibili ukuthi iZimbabwe ibasekele bonke abantu bebebesekela.
Yebo,
bebebonga ukuthi bekhaya siyaphambili bonke babona ukuthi bazabe beku-project yabo LA 2028 bese siyabe sikukhangela.
Yes, singathi kusasa kulani, kumi njani kusasa?
Kule Women's Marathon, Sido Rutendo Nyahora oyagijima represente iZimbabwe kumarathon. So yeah, ukhangelele la ukuthi uzanika konke alakho and ikho siyabe sisamsekela. So siyabe siyambona kusasa ngo-8 o'clock ngeZimbabwean time. So the same time Paris le Zimbabwe isikhathi esifana layo. So you can see a sambona classic sense when it was a spagulela, but yes, we can be tembisa nam shetty, uzaniga gunka lako, and they say I was let some tema aloka agu promise le.
Long Tabani Konye, umqondisi weZimbabwe Olympics Committee, obexoxa le Studio 7 ese Paris, kwele France.
The Voice of America.
Uhlelo abaculi bethu liviki zihamba lomculi kamasikhandi kwezokholo umfundisi Arnold Sibhula. Lo mculi udabuka esikosibhula eGwanda kodwa uhlabela ekwele South Africa. Nangwe xoxa lo Ntukamiligomo weStudio 7.
Ngiyabonga Studio 7 ngokuthola ithuba. Ngokomculo sengihambe kancane iCD lokuqala lithi Abaphathi, elesibili lithi Remember Me, elesithathu lithi Pulpiti ngamapiano gospel. Ngithatha abantu eThaveni ngibase enkonzweni. Nginomsebenzi omusha ozayo maduze abantu bahlale bethiye indlebe.
Nogogolo naye wile sono umntwana lo naye wile sono wonke laba nabo bale sono nakuba yezami sono ngile sono awunami ngile sono ngile sono awunami ngile sono ngile sono awunami ngile sono nami ngile zami sono wonke labo nabo bale sono labaphuza umpesu nabo bale sono
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Bangangithola kulezi nombo 061 929 3623. Ngiyaziphinda futhi inamba 061 929 3623. Umculo wami ukuzo zonke inkundla zokuxhumana YouTube, Spotify nakuwo wonke amaplatformu omculo.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje.
Ngicela uxhaso lengoma zidlalwe emsakazweni yonke jikelele. Oba kumadlela khona leZimbabwe labo Ezra Chisa kunye nabanye ezinye izitudio zakwaMthakazi. Ngicela ukudlalwa kuzo zonke izitudio zakithi. Ngicela isupport kini nonke balandeli bakamfundisi Sibhula. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ngiyabonga.
Yenze baba.
Kuloge ichakala kosibula kulangale kejawunda eGwanda ngothinelo kusasa singakwethwana sesikhangela ezinye izinhloko zendaba badlamala hle abantu eZimbabwe kulandela ukuthengwa kwezimodwa zamapolisa ngohulumende ezingamakhulu amane lengxenye. Sibonge ke akade bephethe imtshina namhlanje uNtukamele Gomo lo Saida umanjinela wethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.